VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele lamagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazasitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi kuhambe njani.
Amapholisa agcizelela umbiko wokutholakala kukadokotela Peter Magombeyi, kodwa isithi kakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association amukela ngenjabulo ukutholakala kuka Magombeyi.
I-TK Brothers ilo kutsho ukuthi Cholo Chokaya Brothers, Big Five and TK Brothers. Cholo to Big Five nje nickname yami, yilo igama engalithanda ukulisebenziswa emculweni, njengalokhu kuligama elasuka kwi-nickname ngisakhula.
Ukuhlelo Woza Friday namuhla silo Big Five ehamba leqembu lakhe le-TK Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Magombeyi onyamalele ngomgqibelo watholakala izolo eNyabira usemiswe esibhedlela usesiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho ayilatshwa khona. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ugcizelele umbiko wokuthi usetholakele kodwa abakakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Ukuze sizwe ukuthi amapholisa wona luphatha njani lolu daba, uprosecutor Jeremiah weStudio 7 uxoxe ecingweni laye umnumzana Nyathi eseHarare.
Khuluma kunje usesibhedlela lapha eHarare. Namhla ekuseni uhlangani lamadokotela labana esithi thina ngama-personal doctors, njalo uhlangani lamadokotela labana esithi bona i-government medical team. So ama-doctor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele lamagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazasitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi kuhambe njani, ukuthi asuke eBudiriro esiye edrobheni njalo kuze kube izolo mhlaka 19 September lapho atholakale eseNyabira.
Eselike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela imiko eminingi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume lama-witnesses. Kungaba le-anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokhu xabana lama-lawyers. Into esimangalisayo kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi, but yena uMagombeyi uthena ule-lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi bona ama-lawyer bakhulumelane kube le one team. I-team leyi izabe isebenza lamapholisa, hatshi ukuthi ama-lawyer lokho esanda abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha manyathelo bani-ke?
Okuningi esizakwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kade sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le-anything vele sizalitshela.
Lo leso-ke bekuyisikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma ecingweni eseHarare lo Praxitis Jeremiah. Kusenjalo, iningi lethula imizwa etshiyeneyo ngemva kokutholakala kukadokotela Magombeyi, njalo isimo ezibhedlela zakoBulawayo silokhu singacaci ngoba odokotela lokhu bengakabuyeli emsebenzini lanxa isetholakele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo ezibhedlela lokho sibucayi loba udokotela obevikwa ethunjiwe esebonakele. Odokotela labongi lokho bengakabuyeli emsebenzini bethi abakakhulumi laye ukuthi bezwe ukuthi uphilile. Unkosikazi Siphiwe Msipha uthi okwakhathesi abakasebenzi okugcweleyo ngoba bengakezwa isimo sikaMagombeni.
Ukutholakala kukadokotela kube kuhle kakhulu ngoba lathi omongikazi besingakwazi ukuthi udokotela unjani. Thina okwakhathesi asikasebenzi okugcweleyo sithatha ama-emergency. Laba abagula behamba sibabisela ngkhaya. Sifisa ukuthi uhulumende wethu angasingezelela ngeholo ngoba izinto zikhuphukile.
Unkosikazi Sehli Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyajabulisa ukuthi uDr. Magombeni usetholakele.
Sizokujabula kakhulu ngokubonakala kukaPeter Mkombeni ngoba lokhu besokuphazamisa into eziningi ikakhulu empilakahle zethu thina abantu nje ukuthi besesingasela abantu abaselaphayo odokotela labo ngakho lokhu kube buhlungu kakhulu ebantwini ade besesibhedlela. Esikwesabelayo khathesi ukuthi abantu esibathembe ukuthi ngabe yibo abasivikelayo abantu besitete yibo asebengani bacatshangela ukuthi ngabebade bethethe uPeter. Ngakho lokhu kusenza kube buhlungu kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi onguye ongasivikela ngubani ngoba bona labo bengasathembakalanga elizweni.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsachili uthi umlalele ekhuluma emsakazweni weStudio 7 izolo ntambama ubezwakala ephilile.
Sijabulile ukuthi udokotela ogcine etholakele. Mina izolo ngimelelile kuradio ekhuluma ngodaba lwakhe ubezwakala engumuntu oright. Siyathemba ukuthi njengoba setholakele odokotela sebengabuyela emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulokunye okungazwisisekiyo ngokunyamalala kukaMagombeni.
I think into lay in two ways. I think like ama doctors ivale isandla ekucatsheni kwakhe kuze kuthi i-government ethi or i-government ilayo i-involve kuTwitter so-minister of information ethuthile esithi uDr. Peter Mkombeni uzabonakala like who's you find his way home ngabasopha. I'm just glad ukuthi ubonakele.
Odokotela lokho bengakatsho ukuthi babuyela nini emsebenzini lokhu kwenza isimo siqhubeke sibucayi ezibhedlela zikahulumende. Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Health Doctors Association uthi odokotela bazaqhubeka bekhalala umsebenzi izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Odokotela esibhedlela sempilo bale ukuthathwa amazwi kodwa bagcizelele ukuthi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association yeba abethe gwaqa namhla isibhedlela sempilo kobulawayo kanye lePhalwenyathwa eHarare ethokoza endawonye ngokutholakala kukadokotela Magombeni izolo. Embikweni ewethule namhla, inhlanganiso le ithi bonga bonke odokotela elizweni kanye laphandle kwalo ngokubasekela ngesikhathi udokotela Magombeni engabonakali. Ichayele ihlombe njalo abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle, amagqwetha kanye labezokholo abaxhasane labo. Inhlanganiso le iqhubekele phambili yathi izaqhubeka ngokutshengisela kwayo ilwela iholo elithe xaxa. Ngakho kufanele amalunga ayo azihlalele ezindlini uhulumende esaxazulula udaba lweholo labo bona abafuna lifike kusilinganiso se-interbank rate. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amele uDokotela Magombeni athe azakhuluma lalo umsakazi ngemva kokudingisisa kwamapholisa ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxe loDokotela Magombeni izolo isanda ukubonakala esithi usenyapira.
Dr. Peter Magombeni owathi esingise senyapira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzeyondihlaela ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha ithinki ngikalibe lingiyi-10 zakhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi. Uthe wena ube kwenye indawo esa basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani.
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngithetha ngama-jets lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafayina emanzini ufaka ama-jets.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuye naleyo basement?
Angazi.
Lo ngudokotela Peter Magombeyi ubexoxa ecingweni ke le Studio 7 izolo ukucubungula lolu daba ke sixoxe lo mnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra.
Uhulumende ye nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile, kambe wasesenza njani? Kade kulecebo bani? Imibuzo eminingi ngale ndaba leyi isisihlupha. Sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyini okwenzakeleyo. Kube sokusiba lama benefits of yawo ukuthi khona abantu ukudemonstrate kwabo amadokotela kumbe kokuningi okwenze waze warelizwa lomuntu ku-captivity yakhe kade ekhethiwe khona, kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini, egciniwe yini, uthayiwe yini lomuntu lowo. Sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing, ebehlezendlini esidla ukudla okukakani, kuphekwe njani.
Nxa kuyukuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluzwa, ubona ingani engabe khona amanxeba acatshileyo bayenelisa ukukwenza lokho?
Ye, lokhana benelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo, singangenela ngoba besingekho ku-army kuphela but kwi-intelligence ye-army besikhona, ngoba vele iZipra vele kutrainile lokho. Kodwa simele sidinga indindinya, kube nabodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubabalo ukuthi khona esitshela iqiniso, esikhulule, singaze sabelokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende. Hayi, kule third hand kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house, lona lokuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-itizama wahamba ngendlela enje. Kodwa abantu bazenge kuphume bayademonstrate ngendlela enjwe ngamadokotela lawo. Kathesi abantu bafile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela beku-strike, amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselatshwa. Nxa kuyizigangi ezikahulumende aze phume egcekeni kuthiwe ukuthi ngozibani. Nxa kuyukuthi yizigangi nje kuphela ezikwenzilezi senzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe, akuphume sobala lo kasikhokhelele ebedlilwe ngaphi. Yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.
Lo ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje abanye bathi udokotela Peter Magombeyi kukhanya engani uhlatshwe amajekiseni alakho ukuthi engenelisi ukucabanga kuhle ngokumehlelayo. Odokotela abakhulumele Studio 7 abangafisanga ukuthi bavezwe amagama bathi ulakho ukulahlekelwa imicabango nxa ehlatshwe amajekiseni alomuthi ophazamisa ingqondo. Baphinde bathi kukhanya ilamatshisa emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Kasenelisanga ukukhuluma laye kanye labodokotela abamhlolileyo ngalolu daba. Abantu abaningi bakhuluma ngalolu daba elizweni. Ake sizwe abanye abaxoxe loGibbs Dube weStudio 7 namuhla, abagoqela umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu kuyacaca njalo kuyakhanya emthembu kwana kulento engahambi kuhle kahle. Kuyaba njani wena ulona ubuthunziwe uhlala amalanga angu-5 elesi-5 ilanga nxa uthi uphuma ifoni yakho ilomlilo, uyakwanisa ukufona umathumba lo kakuthathelanga ifoni yangkhona ulokulayo on yourself. Hayi, asikhulume iqiniso madoda. Nabe noma zana awufundanga noma zokuthwani yikho kwakuthiwa ngabanye ona you don't need to be a rocket scientist ukuthi be wazi ona umuntu angakuthumba into yokuqala vele uhlala kukhiphe i-means of communication. Asifeni ngabantu abadala ngento lezi bakithi singafuna ukucatha ngomunwe yazi umunwe mnani kakhulu awusufihle ubuso bonke lobo obukhulu umngaka. So umathumba lo ukuthi hayi ngumathumba oright kakhulu ozowathatha le foni yake wathi kuthi lapha ume kushajele ifoni yakho manxa sengokela zakuwizela.
Hayi, siyakuzwa. siyakuzwa Juma yothi sathe ubabuke
singazi njalo ngobe buye eleke nganophile baze bamnikeza le phone yakhe kungenzeka mhlambe babone ukuthi into leka isasebenze ukuthi bamthuthu ngoba wonke umuntu besenganise faka amehlo kuyo so bagcina sebemkhulule njalo bamsheva njengoba ehlezi yasazi mhlawumbe pelo umuntu uma esebonte sebonakele nakhona uyayezeza ezinye iy'ndlela ngisho ukuthi umuntu ambetheleke esaphile ukuthi kubonakale ngisingela sandla kulokho ukuthinjela umuntu ebethunjile
ye ukuthi sithatheke ubaba u-Aldolf shaba
okenzakalayo ngelikhona ku-government yezanu-P A kuzele into eyenzayo leyo kuzama ukuyothusela abantu kodwa ngendlela abantu abasukume ngakhona kubona ngani yiko kubethuseke yiko bemkhululeke
ye sithatheke ubaba uMasuku
thina uhulumente asozezimsoli ukuthi bethumbe umuntu right kodwa into esiyifunayo kwamanzi njengoba kungela ukuchatha ukuthi mbani othumbe umuntu sifuna ukuthi uhulumende adingisise lowo muntu othumba abantu isikhathi eside kungaba njalo into yonke sicacile ukuthi mbani othumba abantu ngoba kusoze kusebenze ukuthi abantu bathi elizweni elilo mthetho umuntu abisele umuntu akathunje omunye ahambe angabonakali kube le minyaka le minyaka kusenzakala kungela muntu obanjwayo singathi kuyabe kuhamba njani
ye sithatheke ubaba ungwenya baba ngwenya nantudafu ungathi ngaso
i-government yephethe umthetho wonke elizweni so mangabe kusenzeka into enje sekule minyaka isenzeka bona bethule bethi kabakwazi bathi kwenziwe njani i-government ayikhuluma iqiniso iqiniso bayalazi ukuthi yibo abathumba abantu ngenxa yokuthi abafuni bakhuluma iqiniso
le ingxoxo yenziwe ngo-Gift Dubela abalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Live talk namhla sikhangela ukutholakala kuka Dr. Peter Makombeyi enyadira izolo yena obikwa wathunjwa ngomgqibelo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukulobelwana kwesivumelwano phakathi kwemikambo yemali kwelebuswana leZimbabwe e-stock exchange kunconywe ngenye njengenyathela elinganceda amakhampani labantu makhaza ukuthi bazithuthukise. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon khonale eBotswana.
Abemigambo yemali eye-stock exchange kwele Botswana laseZimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhandelwe ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga ama-shares emgambo we-Botswana Stock Exchange. Ele Botswana ngumumo omnotho ozinzileyo lulamathuba angcono uma umuntu ethenga ama-shares kumakampani angaphansi koluhlu lwe-Botswana Stock Exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane Zimbabwe ehlala eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathole amathuba okuthenga ama-shares emkambo ofana lo weBotswana Stock Exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano lokho kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakampani eBotswana lapho umnotho ongathi kusahleli njalo kulamathuba okusecure ama-investments aso.
Ele Zimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma uqathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkambo weZimbabwe Stock Exchange kungakhanyi kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi eleZimbabwe leBotswana alethemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile nqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana Stock Exchange leZimbabwe Stock Exchange yinto ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa ku-Zimbabwe Stock Exchange.
USibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizimusi abangalithemba.
Kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama-counters kumbe ama-stock kumbe ama-shares ngapha kuBotswana Stock Exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle, so kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngomvulo phakathi kwabosebalukhulu bemkambo ye-stock exchange yamazwe amabili, umnumzana Thapelo Tseule wakwele Botswana lomunye wakhe umnumzana Justin Mkoni weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga ama-shares, amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya weindaba ze-Studio 7 eSabron kwele Botswana.
Lilokhu likhokhela ngemiklomelo emine iqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision ngemva kwemidlalo edlalwe namhla esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Iqembu leTalent Vision selile miklomelo ngamashumi amane lathoba munye munye ngemva kokubhaxabula elemotomoto nge-13 kanya. Ekhuluma nentatheli ngemva komdlalo, umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Masuku veze ukuthokoza kakhulu ngendlela iqembu lakhe linqobe ngayo.
Ngiyajabula ukuthi abafana bami lamhla benze imhlolo, badobhile, basibile ama-goals ambalwa. Angasincedisa, angekele ukusincedisa, kodwa esikukhangeleleyo thina ukuthi wonke imidlalo yethu esiyidlalayo sithole i-3 points.
Iqembu leBulawayo City elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu njalo linqobe eleNdlovu yanyathela nge-5 kanya emdlalweni odlalwe ngehola lethumi lambili emini. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uTry Ncube utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyathokoza ngoba iqembu lakhe selinqoba njalo.
Ngumdlalo esidlale kakuhle kakhulu, sikhangelela ukuthi njengoba iviki ephelileyo silahle amaphuzu amabili. So lamhlanje ufanele ukuthi siwathathe emathathu njalo ngibona sidlale kakuhle kakhulu.
Kolunye udaba olufanayo, ifinali yomncintiswano wokuqala weZifa Bulawayo Province Cup izadlalwa ngesonto enkundleni eluveve. Lo mncintiswano ubungenwa ngamaqembu adlala kusigaba seDivision 2 kanye lakuDivision 3 njalo angene kufinali ngabalisa eleBIA and Friends Academy kanye leBulawayo City Under 20. Womabili la maqembu adlala kusigaba sikaDivision 3. Kumidlalo yekhasi laka Premier Soccer League kusasa ngomgqibelo, iqembu leFC Platinum lizemukela eleMushwane Stars ngasemandaba, ukuthi ngensonto iqembu leTriangle lizadibana leliyada ngaseKipo. Esikolweni iHarare iqembu lesizwe lizadibana leliyilesotho yokuhlandlela kuqala ilomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Lo mdlalo uzadlalelwa enkundleni yeNational Sports Stadium ngensonto. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby edlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu liselizweni laseKenya ukuyadlala umdlalo walo wokugcina kumncintiswano weVictoria Cup. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele selinqobile kulo mncintiswano ngemva kokunqoba kwimidlalo emihlanu eliyidlale phambilini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday namhla selo Big 5 ehamba leqembu lakhe le TK Brothers bona abahlabela bese South Africa. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Big 5 insizwa edabuka eCholocho njalo igama lakhe lokuzalwa ngumzanywa Sibanda. Leli lidlalate lakhe lesikhombisa njalo lilesihloko esithi uhlanya olugqokayo. Nangu u Big 5.
iTK Brothers ilo kusho ukuthi Cholocho Khaya Brothers. Big 5 and TK Brothers. Cholocho Big 5 nje nickname yami. Yilo igama engalithanda ukusebenzisa emculweni njengalokhu kuligama elasuka kwi nickname ngisakhula.
Kusilondele imbali yakho emculweni.
Kundima umculo ngiqale ngo
unyaka ka 2000 siye saqala ukurekhoda ngo 2005 futhi khona manje silamadlalade angu 7 kule dlalade elokuqala elithi kule lizwe elesibili umuzika wakwakanye elesithathu elithi ake livule ingqondo elesine lithi ibhethu ngaphansi kwesambatha elesihlanu bese lisithi ke lona umhlaba lokufa elesithupha insimu engelathango elesikhombisa yilo leli ke lalonyaka owedlule.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi inhlupho zomuzi, isikhwele kanye lethi intombi zakosipanda, le ngethi amadokethi.
Yabuza ngabe sitombele laphi ngale mpinto, ngoba sisivikele umthetho siphinde siwuvule ngezethu zasho.
Abangathanda ukuxhumana lawe Big Five kumbe ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Siyatholakala ke kulezi number 0733446675 kusho ukuthi number ke yase South Africa ongayiqala nje ngo +27 7334466675 ke siyatholakala ke kakhulu la ku Facebook sile page ku Facebook ethi Big Five and TK Brothers ibhala nje kanjalo then iyavela ke laphana uzayibona kungoma zethu zonke abafisa ukuzithola abazifunayo bengakwazi ukusixhuma kulezo number la ku Facebook.
Uphuma ke enkundleni u Big Five le TK Brothers ngale ethi kuzani lingani.
Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers bona abahlabela bese South Africa abebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amapolisa agcizelela ukuthi ngempela watholakala udokotela Peter Magombeyi kodwa athi akakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.